abathelanela besifazane namhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network unkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi bambiza abathi Cheli. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho?
Sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, Isemathebeleland South, Isemidland, Isemajingo. Lama lenhlelo ezitshiyeneyo esizenzayo kulolu nhlelo esizenzayo okuthiwa yi-spotlight initiative esikhangela khona izinto ze-GBV gender based violence, khangela ama-harmful cultural practices, ibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance ze-service delivery kuma-Caribbean South
manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo.
Igcikwane leli le-corona kunenge esikwenzayo okwakhathesi ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba nabomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities njengoba nje siyi-network, sisebenza sila ama-community-based organizations ethu. So siya-disseminate information njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender based violence isisibaningi. Even futhi nabomthetho ngoba kuye kwaba le-issue eyenzakaleyo e-Culture Park eyakosisabango-2 njengenhlanganiso leyo sikuyi-forum futhi okuthiwa i-Materian Forum sakubhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabo mama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelacala yet bezidinga izinto ababesiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima ikakhulu ku-lockdown ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye iy'nhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo lokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-messages amaningi ngomama. So-ke igciwane lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls bayibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing, ama-sick care, family members kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus compared to their male counterparts.
Bakhona lake libancede ngalokho elikwenzayo njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa kumphakathi. Siyabe si-raise i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution engahlukuluzi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender based violence siyareshare kuma-safety net kuma-counseling institutions abanye sisebenza labo baku-counseling. Kule hotline bakhona yebo esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma community esisebenza kuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network. Sixoxelayo ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha ihlelo oluphathelane labesifazane.